Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kulokungahambanga ukuthi sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi i voters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi ukusearcha and then loko analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa.
Abebandla le Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe voters roll lwalonyaka kunzima ukulihlolisisa ukuze lubaphathise ukulungiselela ukhetho.
Sijabule kakhulu, simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bavume ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezekhi, kodwa kuyukuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo somkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance, uNkosikazi Elizabeth Valerio, ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Abebandla le Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe voters roll lwalonyaka lunzima ukuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC labentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lo, umsekeli kanobhala wezokhetho kubandlaleli uNkosikazi Ellen Chiriedenga ubekhona nangokuthi i-voters roll abalayo kayibaleki amabizo ngoba ikumhlobo wephepha le-PDF khona okwenza kube nzima ukulihluzisisa.
Kulokungahambanga ukuthi sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi i-voters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi ukusearcha and then loko analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa lokho ukuthi umuntu ummeli wephalamende kumbe umuntu wekhansilini kumele akhangele i-voters roll enelise ukubona ukuthi esigabeni sakhe bangaki, for example ontanga abakhona laphana, omama bangaki kumbe obaba esigabeni kumbe ku-polling station. But nxa sikhangela i-voters roll leyi esiphiwe asenelisi ukuyihluzisisa.
Uqhubeke sithi badaniswa yikuba abantu abaningi lokhu bengakatholi amabizo abo ku-voters roll, esithi lokhu kumele kulungiswe. Njalo uthi kumele i-ZEC ikhulumisane lamabandla aphikisayo ingakabeki indawo zokuvotela zama-polling stations.
Ama-polling station izekhi kumele igazethe ama-polling station mhlaka 2 August. Ngasemthethweni umuntu oyi-candidate kumbe abantu amabandla akhankasayo balelungelo lokuhlala phansi lezekhi bebonisane ngendaba yama-polling station. Sithola ukukhalaza okuthize abantu amatama ema-polling station aku-voters roll asendaweni ezikhatshana lakibo.
Uphinde wakhalaza ngokubotshwa okwenziwa amalunga ebandla lakhe abancintisa ukuthola izikhundla edayela ephalamende kukhetho lwalonyaka abagoqela umnumzana Koban Matsiba owembizo ekhwekhwe lo Clifford Hlatshwayo eChipinge South ababotshiweyo kwesikhatshana bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Abebandla lezaphu labo bakhala ngokuthi amalunga abo abaningi kakhulu emaphandleni abakatholi ugwalo lwe-voters roll.
Tena njenge zapu silenkinga ezimbalwa. Okwa uqala ngendaba ye voters roll. Okwa uqala ama candidate wethu amaningi emaphandleni akakayitholi le voters roll. Emat South, Mat North abaningi abakayitholi. Emat South siqala ukuyayithatha kuyona le iviki. Inkinga yokuqala. Esibili abaningi ama-candidate emaphandleni bayithola ku-format ebenzima ukuthi bayihlolisise.
Kodwa ozancindisa idinga kumele ibandla le-ZANU-PF koBulawayo umnumzana Mabutho Moyo uthi amabandla aphikisayo ahlala ekhalakhala zikhathi zonke.
Hayi, laba sesidiniwe ngabo lapha. Kuyibo vela akulanto eraithi. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eraithi ephathini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo, ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa le-ZANU-PF ukuthi vele ngamanumber bona bangeke bewakwanise. Yikho sebedinga nje indlela zokuhle bebe le-excuse lokhetho lungakafiki. Lokho kuyabona singabantu asebebona sebenqotshiwe. Hayi, so bantu sizabathatha serious. Njalo amaZimbabwe ezivela abathathi serious.
Imizamo yokuthola umbono wezekhi yehlule ngemva kokuba isikhulumeli sezekhi umnumzana Rodney Kiwa ethumele umbiko othi ubambekile akenelisi ukukhuluma lathi. Ingcwethi ezicubungela ezombusazwe kanye lamabandla aphikisayo bathi isikhathi sesisifitshane kakhulu ukuthi kube lokudonselana ngokudingakalayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umahluli womthethwandaba owe-Electoral Court wakoBulawayo uthi uza kwethula isinqumo sodaba lwabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF abaphanyeka udaba lokuzama ukuvimba ukuncintisa kwabalitshumi abebandla le-Citizens Coalition for Change kwizikhundla zedale lephalamende besithi ingwalo zabo zangeniswa edale le-Nomination Court selivaliwe njalo lesikhathi esivunyelwayo sesedlule. Okune ngalolu daba sikuzweni kwintatheli izindaba iStudio 7 u-Ezra Chisa Smanda.
Unkosikazi Valerio wayeseyalelwe ukufaka ingwalo zakhe zokuthi abhalise uncindisa esikhundleni sikamongameli ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bethi imbadalo yakhe yokubhalisa yangena isikhathi ababesibekile sesedlule. Ekhuluma ngemva kwekwethulwa kwesinqumo ngumthethwandaba we-Electoral Court, unkosikazi Valerio uthe basamukela ngenjabulo lesinqumo.
I was not given the opportunity to be on the ballot and you know the Zimbabwe Electoral Commission had rejected my application to contest in this general election. However, the court has ruled that my name will be added to the ballot. I'm very excited. I'm overjoyed actually right now because finally we have a woman who will be on the ballot August
23rd.
Umsekeli kaNkosikazi Elizabeth Valerio, uVice President ubandla labo le-United Zimbabwe Alliance, uReverend Frank Mhlanga, uthe kuhle ukuthi sebevume iqiniso elalivele lihilo.
Sijabule kakhulu, simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvume ukuthi uPresident wethu, umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezekhi, kodwa kuyukuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifanele. Bona basebesithi izimali azibonisi ku-system zabo, kodwa ke hayi, siyabonga ukuthi sebeze bakuvuma iqiniso eliyilo lalivele liyilo.
Unkosikazi Valerio wesifazana oyedwa ozancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe phakathi kwabesilisa abalitshumi lanye 11 abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF loNelson Chamisa we-CCC labanye. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Asizweni njalo uEzra Jesus Banda esichasisela ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba, ukuthi kwenzakaleni ngodaba lwe-CCC.
ibandla lesizwe Coalition for Change litshele umthetho ndaba ophezulu okubulawayo ukuthi awusaqhubekeli phambili ebophisa abangena kukhetho besebenza igama lenhlanganiso le olama double candidates esigabeni sephela ndaba chabalala sokuzancinisa osoneni Ncube lo gift osalo siziba bemele i-CCC bobabili. Unkosikazi Soneni Moyo uthi siyakhankaza ekhululekile.
Sengivunyelwe lami ukuthi ngingene since bebe sithi mina ngingangeni, but njengebandla engikulo babona ukuthi kufanele ukuthi ngingene ku-Triple C.
Leli bandla lilama double candidates la ku-council kobulawayo. Udaba lakhona luzangena enkantolo ephakeme kusasa. Umnumzana Mbuso Siso ngomunye we-Triple C wabancindisa bebabili kukhetho lokuba ngukhansila.
Sebeyaqhubeka bengama candidates awubona le ama lokuzana ama constituencies abakuthathu ba. So achindela indlela athi elethu seli shiftwe to kusasa okungangokuthi sesizamelela okwakusasa sizwe ukuthi inkantolo ithini.
Kolunye njalo udaba olusemthethwandaba we-High Court, uMahlula uBongani Ndlovu uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ngodaba lamalunga awe-Triple C alijumi lambili 12 abavinjwa ukuthi bancindise kukhetho oluzayo bemelele libandla edale lephalamende. Umnumzana Thisen Bhatshile ngomunye wabo yena ufuna umela ilokitshi le emakhandeni.
Labo abayibo abasibophisayo ukuthi ngokubona kwabo amaphepha ethu afikanga ngesikhathi esiqondileyo. Kodwa hayi thina vele silaso isibindi siyakwazi ukuthi sizabe sikhona mzukwana wokhetho.
Umnumzana Phasho Sibanda yena udinga umela i-CCC e-Country Park kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
Hey, thina amaphepha ethu abekwa ngesikhathi sibilokhu kukhuluma nilesiqiniseko and yikho kukhulunywa emthethwandaba. So simelele ukuthi uMahluleli akubeke kube kahle.
Ubona bathi laphuzani kwezani ukubhadala imali ufaka amaphepha?
Bathi bona thina saphuza ukufaka amaphepha, okuyikho thina esikwalayo ukuthi vele kasiphuzanga ukufaka amaphepha.
Ohlaziye zombusazo umnumzana sengezochabanga ukuthi ibandla le-Triple C liswele ubukhokhelo obuqotho, yikho sebehlangana lo dubo olunje.
Ukungabi le-leadership, ukungabi le-constitution, ukungabi le-collective decision, ukungabi lama-structures uzasibulala. Ngobokwenzakala e-court lapha angisilogqwetha, kodwa ngiyakubona ukuthi singathengisa ibulawayo.
Kusasa uMahlula uthe uza kwethula isinqumo sokuthi abalijumi lambili abe-Triple C bancindisa kukhetho bemele ubulawayo kumbe haji. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngezwa-Chisa Sibanda.
Isigodlo someli wemelika yeRare sesikhuthaze leZimbabwe ukuthi lidingisise njalo lithonisise labo abatshaya intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu lezinye intatheli ezigoqela uParmenas Thuso loLungelo Ndlovu ngomvulo kobulawayo bezama ukuthapha indaba embikweni owethulwe namuhla isigodlo semelika iZimbabwe sithi abalwela ilungelo loluntu kufanele bephathise ukwenzela ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi ngamazwi kuphela kodwa lezenzo. Intatheli izindaba lezi zithi zachaywa zizama ukuthapha indaba ngokwakusenzakala lapho kuhlukuluzwa abanye abathengisa ezitaladeni. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalolu daba. Omunye walezi intatheli izindaba nguLungelo Ndlovu othi kuyadanisa ukuthi abavikelekanga lapho besebenza.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yade ingayikhangeleke. Sisaphakathi lokubuza amavenda zona nawo ukuthi bayathisabayathisaka ngabantu bezana. Abantu bezana ke babaney'sibini abangizona 50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo zezana ebegqokele amakhepu. Kuyinto asenezindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uParmenas Thuso, uSimba Rashen Baranganda, loLucky Chuma. Bafika basibuza ukuthi lengani lithathela namapikitsha lapho lenza ngo-1 sabachatheka athikathi zintatheli zindaba lani ndinxakingasithela nje ukuthi kwenzakalani izinsite stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisa njalo mina bengikhuluma lomunye ongwanathi engani uyakhokhela le mcuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singamukuzwisisana ngokuthi sithi akutshengisa ukuthi akhombisa ukuthi uyintatheli izindaba uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli izindaba ngokomsebenzi. Wase waluthusha-ke iqulo nale kade behamba bebaningi vele abantu bakhona besithi a vele abantu laba akumelanga bayekele babadilithe. Bahle bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho emsweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi nangisukengasuka sengibaleka khonapho ukusila kwami khona lokuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayeliqhuku lona lelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela imihlanganiso yemisa sibahlali. So imisa igcine ikhiphe istatement sona leso kukhombisa ukuthi sisitshayile. Ukuthi umuntu onalowo postiwe ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ndani yevu leyami case but angisathola ngithuba ngoba bekuningade ngikwenza kusukela izolo. Nhlanhla lokuthi angangilimali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizakuya khona emapholiseni yevu leyami case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli inkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba begqugquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikanelane lokhetho. Bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. Sele sishoda ukuthi ungake washaya i-journalist iqede ukutshela ethibeli i-journalist la uceda lapho ubatshele ubachazele ukuthi nangonozindaba. So bona into kade besishayela yona ukuthi sidinithe ifuthesho ebesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini vele abe kusenzakala khonaphana ku-Fiskazi.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo kumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza izimele?
Ye, kakhulu sengisaba lokusaba ngiyathuthumela even lokuthi ngikhulume khonapho angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi. Kunje ngifile ukuthi njengontatheli zindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi ngamafrelansela asikho akunasefit ungazi uye khona ngale emapholiseni ye-reporter asibonanga amanyathelo ethathwa even lakhona u-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu asibone izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva noma civi organization bengani abaluthatheli phezulu okukwenza sifile ngani asisodwa njengamphesinali ngizizwa ngingavikelekanga nje ukusebenza kuyinto enethusileyo kakhulu nokusebenza ukuza engenzani ngisebenze kanzima.
Lo nguLungelo Ndlovu, intatheli izindaba isebenza izimele, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano we-European Union uthi iqula lawo elizohlola ukhetho seliqalisile umsebenzi ngokucubungula ukuthi umomo oselizweni upha amandla wonke ithuba elifanayo yini lokuphatheka kulo ukhetho. Umkhokheli waleli qula uMnumzana Fabio Massimo Castaldo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaqapha umomo ukhetho luze lwedlule bese bephuma logwalo oluveza ukuthi ngokubona kwabo luyabe luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo yini njalo isuthisayo lolu khetho. Iqula leli lisungula umsebenzi ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni. Abebandla le-CCC bekhala ngokuthi bayithuselwa njalo bayatshaywa ngamalunga e-ZANU-PF bona abalilandulayo leli cala. Umuntu ngamele inkomo ye-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuningi okuvuza ukuthi kukhangele kulento enjenge-political violence, kule into enjenge-media coverage to all political parties, kulento enjengokuthi kathesi sikhangele ukuthi olabanye abantu labodwa befuna ukuncintisa abamiswayo ngemithetho encindezelayo. Konke khona kuyana ngibona ngazathi izinto ekuze zikhangele. Siyabona abanye abanikwa amathuba alinganayo ukuthi bethankase. Ngibonile amarandi amanye amabandla ayavinjwa. Kuse khona kuyana ngibona ngazathi yizo izinto ezibe zivule zikhangele. Kusindane emuva kube kule nto ze-registration, le nto zama-boundaries. Konke konkeana konke kule something to do within ukhetho olukhululekileyo, olufair and credible.
Ukhulume ngokungaphiwa ithuba kwamabandla aphikisayo kumisakazo kahulumende la kumaphephandaba akhe. Kodwa sike sezwa kunsukwana ezedluleyo abe-ZBC besithi abe-CCC yibo abangafuni ukuza emisakazweni yabo. Iqiniso yiliphi?
Ungakhangela i-election yeZimbabwe isile sikhathi iqalile. Preparation lan lan. So, isikhathi sonke lesi sibesitshengiswa ibandla elilodwa. Yabo eZimbabwe engakhangela bayabe begcona i-CCC. Ngamabandla adinga coverage. Lamabandla ama-regional parties anjengabo MRP laNtsozap. Bonke labo bayabe belidinga ithuba elifanayo ukuthi betholakale befika emsakazweni. Lama presidential candidates amaningi abefisa la ukuthi itholakale enjani? Enika i-coverage. But imbona ngazathi ibandla elithola i-coverage daily ngezinto ezihlukeneyo asibala ama-government program kodwa ibandla kuphela. Libandla le-ZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu IA iBhechu likaZulu bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wesigodlo someli weMelika kwele Taiwan, unkosikazi Sandra O'Drake, uxwayise ele China ukuthi lingalokothi lisebenzise uhambo lomsekeli kamongameli wele Taiwan, umnumzana William Lai Ching-te, kwele Melika ukuzama izehlakalo zoqalo. Owake waba ngumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, uqhubekela phambili ekhankasa ukuthola usekelo lokuvotelwa ukuthi abe bandla lama-Republicans bamvumele ukulimela kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ohlala kweLebhilithane. Umlalazi usebambisane labanye bakhe basungula uhlelo lokufuya imbuzi. Ake sizwe exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
La ngibuya khona ngibuya esigabeni ukuthiwa kusebulilima eChihanga la ngizalwa khona babamthembu. Sabona kufanele ukuthi sisithuthukise njengabantwana belizwe lakithi. So safundele entuthwaneni ukuthi uma singazibambelanga thina akekho umuntu ozovela kwenye indawo ezisilungisela indawo yethu. So ngikhuluma nje njengamanje siqala uhlelo lokufuya imbuzi. Saqala nje siyi-20 singama-members eyi-20 sihlanganisa imali, abanye baphuma sasala siyi-8. So yikho ke imbuzi zona ezisasihamba sithenga imbuzi sabeke imali nje. Sakufanisa ukuthi first base sathenga imbuzi eziyi-108 nempongo eziyi-8 thina singama-members ayi-8. Imbuzi zona ezisazithola kwenye i-supplier esemanama eGwanda. Okukhona imbuzi lezi sisafuna indawo ukuthi ngasigcina ngabe sekusakhulumisana nabadoda akusiza ukuthi singabengatholela indawo yini njengoba ilendo sikhuphanga ukuthola. Kodwa-ke sivekile thina la sesiveke khona yiko siyathola ukuqasha abantu bakithi bathole umsebenzi khonapho ukuthi imbuzi zethu zikhangelwe. Zikhangelele ukuthi ngo-October siphinde futhi sithenge ezinye about 300 gold.
Imbuzi lezi zimbuzi ezinjani?
Imbuzi zine-quality ne-quantity. So thina sibone kufanele ukuthi sale nge-quantity. So imbuzi esikuzo ama-cross ebuwa. Ibuwa kuthi imbuzi lezi ezinamathandabomvu. So i-stage esikuzo imbuzi zethu ziku-F3. Sesiqalile ukuzala mthembu i-first batch esayithenga manje ngo-April. Sesiqalile ukuzala sibona abantwana nje siyazala imbuzi zona zizala amaphahla triplets kanjalo. Sikhangelele ukuthi izoba yiproject ezobenefitha kakhulu isigaba sakithi ngoba thina abantu bamnyama ngibona ngani kufanele ukuthi high time now ukuthi thina sibone ukuthi ngeke sihlale singabantu abakusebenzela amanye ama-races kanti-ke nathi singazenzela okwethu siphilisaneni siqatheni sibe i-generation izo-cheer sisitshele abantu abethu ingqondo ukuthi baqhubekele phambili baye phambili nento esebesiqalile njenge-generation ekhona manje.
Kodwa ke lile ndawo lapho elizwake khona kumbe lidinga iplus.
Sidinga iplus. Into esiyidingayo besidinga nje indawo engaba nkulu ukuthi singagombolozela ukuthi sibe ne-security. Okwamanje imbuzi lezi sazisiyi-8 sazithatha sazidivida into 8 spaces. So omunye nomunye ugcine i-number of code yakwanisa ukusigcina. Sisakhangelela ukuthi khona manje sesi-raise imali ukuthi singakhona ukuthenga imbuzi eziyi-300. So by October sesikhulume ne-supplier ukuthi imbuzi nezo zidilive ngo-October. We have already paid the part payment yakhonoko. So into esikhala ngayo nje ukuthi uma singathola isizo lokuthi singathola into i-land, into efana ne-plaza nje lengaba i-plot elikhulu elingakhonisa ukugcina into ezingangembuzi, singakwenza ukuthola amanzi, imbuzi zethu zigcine khonapho, sithole abantu abangakhangela imbuzi zethu. Ninge nama-supplies abantu abangaba bethengisa ukudla kwembuzi okufana notshani, ama-goat meal, ihlelo lwethu luqhubekele phambili.
Ye, ziyadliwa kumbe azidliwa imbuzi?
Imbuzi iyadliwa Dube. Imbuzi into enhle kakhulu ngoba into enhle ngembuzi Dube, imbuzi idla noma siphi isihlahla. Imbuzi idla isihlahla and inyama yembuzi iwukuthi Dube. Wabona abantu abafana nama-China nabantu laba abayenza makula laba badla zona imbuzi. Imbuzi iyakwesiqine Dube ngoba imbuzi idla and it's a smart animal, ayidli into ephansi. It's a rustler, it's not a hustler. So imbuzi ifuneka idle into ephezulu efana nokubona ifikelela ameva. Inyama emnandi kakhulu imbuzi Dube, ungadla inyama yembuzi ngeke uphinde udle inyama yenye inyamazana.
Hayi, lami ngiyayithanda kakhulu ke inyama yembuzi. No, ngibonge kakhulu umlalazi, ungaphi khonapho kanjani?
Namanje se-England, ngise-Hampshire, e-Southampton. So into enkulu nje ukuthi abantu bakithi ma singabambana, ukhulu esingakwenza sibambene. Ngoba uma wenza into encane uwedwa, izokusinda. Kathi ke ma nibambene la, njengoba sibaningi ngathi nikana ama-ideas and into yethu ibonakala ukuthi ijabulelwa ngabantu abaningi ngoba sike ngesikhathi sidistribute imbuzi zethu ngo-April uzenzele ndebe lwathumela isayithi they were there abhala ngakhona ukuthi kwenzayo abantu bakuyijabulela kakhulu sathola ama-responses ukuthi abanye bafuna ukusijoyina sathi no instead of nijoyine thina qalani kwenu zeni singanikana ama-ideas then can give you guidance nolwazi eselutholile thina ukuthi ngiyaqhuba kanjani nizenzele any cooperative
lowo ke ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi sizalane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHampshire eSouthampton.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngamalungiselelo okhetho olukhulu lukamhla ka 23 uNcwabakazi ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebesikhokhela. Abayibandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwe-voters roll lwalonyaka lunzima kuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho. Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo sabebandla le-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraranaka muri yeZimbabwe.